siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lelami osithandekile mhlanga. Lamhlanje sixoxa lo nkosikazi Juliet Nkiwane, umqondisi wenhlanganiso ye-Women Development Trust of Zimbabwe, ephathisa amantombazana akhulelweyo ngesikhathi se-lockdown kanye lalawo asebelethile, iwakhuthaza ukuthi abuyele esikolo.
Kwanda yofika kodwa nathi nje ngihlanganiswa siyarishare abantu abalama problem basika bathola amanesi bathola amapholisa bathole lamagweda nxa esefilekile kulapho esengamphelekezela khona ukuthi selikhona ukuthi hayi ngena lapho ukhuluma udaba lwakho ngoba abanye abantu bemakhaya ngithi uyakwazi ukuthi amahofisi bayawesaba kodwa-ke omama balise sibafundise ukuthi ihofisi ayibulali kokodani ulanda udaba lakho yakuthola umina so abaningi bahambile efilini ngikhuluma ngelalo omunye umama ngiyengamgama ngelizwe lapha kodwa wahamba fili umntana wahanjiswa ngamatisha wabizwa umzali kwakhulunyiswana noma indawo ingakapheli umfana sewabale kodwa ngumntwana oselelethile kodwa indawo isemapholiseni.
Ye, okungaba yimbangela yokuthi abantwana bezithwale kakhulu kuyini khona ngapho? Kuyafanana lezinye izigaba zelizwe kumbe kulesinye isizathu?
Abantwana kusuke kwavukela into okuthiwa ukude i-gold canning kwathiwa kule mali lapha lalapha abantwana ngenxa yokungenzi lutho abantu bahamba bonke abadala labancinyane kwayiwa khona le mgudeni ngibona kaloku lapho eyaphambaniseka khona.
Inhlanganiso yakho ibancedisa ngani abantwana?
Siyabanika imfundiso yokuthi ukuzithwala akuthi ukuthi kuphela kwenu, impilo iyaqhubeka ngikhona ngxenye izini ingakaqali njalo umntwana lozelweyo uyafuna ukuphila uyafuna ukulungiselela so okudingakalayo ukuthi umntwana oyinkazana azibuthe babuyele back ebuntwini balalele futhi nemfundiso yabazali aye ukupho ukuhamba nje bevumela ukulala nalo bathi nxa bekwenza bakwasule njongo bani ama-consequences kulempumela ekuqineni engamnandi futhi emntwaneni ongafundanga ongasebenziyo enxa futhi ogcinwa ngugogo layo ongasebenziyo olupheleyo kuyaletha ukuya la njalo siyabafundisa lokuthi kuzalwa umntu omncane kuyamlimaza emzimbeni kati lokuya emacwaneni labantu umntwana omncinyane kuyamlimaza emzimbeni lemikhuhlane minengi yizo izinto esizama ukuthi sibancedise ngazo siwabonise ngazo kulobuzima kodwa ngendlela yokuthi sihle saqala ngabazali abazali bahlela ukani siqina sihlangane kakhulu nabantwana sibe
manje-ke labo abangabafana
silohlelo kumbe phambilinyana sibe activity esifuna ukubiza abadala nabantwana ukuthi abantu abayazi into okuthiwa i-rap ukuthi kuyini kasinanzelele ungakhumbula kudala kwakule nto kuthiwa usibare kwathini thini abantu bangangakwathi okunye i-rap ye kuyadlalwa lobanibani abantu bangangakwathi i-rap so sile program esiyilungisileyo ukuthi sihlangane lamapholisa babafundise ukuthi okulungeleyo kulala lo muntu yilokho okungalunganga kulala lo muntu yilokho kodwa lathi siyabafundisa ukuthi impilo yomntwana oyimpazana kumele ihlonishwe ngoba abantu umntwana oyinkazana vele bazibonela nje ucansa kulayinye into abayibonayo emntwaneni oyinkazana so ukuthi umntwana oyinkazana yebo kambe ngomfazi kodwa ule mpilo okumele ayiphile naye ulungele njengabasilisa ukuthi bagcinakale and ngumlando wabantu bonke obaba abafana namankazana ukuthi sibahloniphe sibancedi kakhulu engxenye sizakhulumisana lamatisha especially ku-ECD ngapha ukuthi kungaba leli rumu yokuthi senabo abantwana abancinyane abazali bonabo balabantwana abanjani sijitshane nini ukuthi hhayi ngelanga elinje labomama babakhanela bahlala labantwana sikhulumisane laba abalisi babuye nini abaze bamunyisa ngesikhathi esithize ngendlela iprogramu esizayilungisa ngayo lababalisi labazali sithi thina i-drop infant sikhanganela ukuthi engxenye sithandekile omunye umuntu angase angagcine sihawukele abancedise laba abazali ukuthi enxa kube leshelweni lokuthi bapheke banika abantwana ukuncinyana nje ukuthi onina besesikole labo nina bahlaliseke
esikole. Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Juliet Nkiwane, umqondisi wenhlanganiso ye-Women Development Trust of Zimbabwe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami osithandekile mhlanga, ngikhona pha e-Washington DC.